Fútbol es la obra del juego, un nombre de la parte que es el natural comité que lo ven a la lado. Hubo tu casa puma es que le da chance ahí, a tu buen el ojo. Va a poner un comité a promis que es chance en todo fútbol, que lo hubo fa, tu me si life in season. So, con Apo, usa, saca un tenis party, es que hubo tu va, ni va a ir paro o va de felice por paro. Ova, la gente se ve pagando en la tristeza, bufanana lo va a gustar, gente, party in a long way.
Ukuxolela kwababotshiwe lokhu kubaphathisa kangakanani njalo kukhethwa abantu abanjani?
Ukwenza kwabo ngama-behaviors angane anceda ukuthi sebebuyela into-society yikho kuba okubancedisayo ukuphuma ma benza izinto zona lezi njengokuparticipate-a in ama-program ebi yesikolo and into ezinjani. But hayi khonokho kungathiwa sokuyi-trend eyenzakalayo all over the world ukuthi ama-disabilities ekhishwa ngoba bathi abantu bona labo kumele babhadale into izigebengu ezayenzayo zona lezo. So hayi khonokho siyakubona ngathiwa is a natural thing ezenzwa ngumongameli welizwe.
Bakwamukela njani abantu lapha eMelika?
Ukuthi abantu bakuthatha njani mina mbona ama-families abantu bona laba abafelwayo or depending ngokuthi i-sentence yangikhona yayifakelweni yibo angangathiwa bayalezikhalazo ngoba abantu babo they are not coming back but isigebe ngasona leso is going to have a chance to live and actually aphume ejele and revive their lifestyle.
Nxa sikhangela kuminyaka edluleyo ukuxolelwa kwabantu abayabe bebotshiwe kuvele kuvame kangakanani ekupheleni kwe-term kamongameli?
Ama-communications zokuxolelwa okuyenzwa ngu-president over iminyaka edlulileyo it's a natural thing. Abanye ama-president bakhipha their political friends, abanye bakhipha abantu abangansaba bebancwethi. Siyabona umnumzana Trump use esengena kuzaxolela bonke abangeniswa ejele ngendaba zikajanuwari. So khonapho hhayi it's a natural thing eyenziwayo ngu-president and abanye they think it's a good thing but abaningi bathi hhayi lokhu akurayithanga.